Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ndingalivuka njani izulwandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo yokuthi kungaba kulokungezwani phakathi kwababili laba na.
Xa kuza kuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto.
Ilizwe lingena kulanga lesibili lokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa esithi azabopha yinqe abazafunyanwa besephula iziqondiso ze-lockdown, kungakhathalekile lokuthi ngabebandla liphi njalo ngobani.
Yebo, siyazibona izinqumo ezibekiweyo, kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele ade bebhodabhoda, esithi ngabama-market bailiffs ngesilungu, ade bebhodabhoda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazi banjani ukuze behlise umenzi yabo.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula 118. Kuhlelo lapho esikhangela kwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxa nebandla le-MDC Alliance sihlaziya ukubhaliselwa amabizo okuvota, i-voters registration.
Udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emthineni wezeki, lukhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angapi.
Zonke lezi ndaba lezinye zozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 sokudale imibuzo yokuthi kungabe kulokungezwani na phakathi kwababili laba. Ngolwesihlanu uMnangagwa wathi abakumsebenzi wokuzithokozisa nokuthokozisa uZulu sebevunyelwe ukwenza imicimbi yabo nxa bengabuthanisa abantu abangedluli amathathu. Kodwa ngelanga elilandelayo umsekeli wakhe uChiwenga, onguye njalo umphathimtambo wezempilakahle, wavuka esithi akusela mibuthano ezavunyelwa. Kwamanye amazwe umongameli nguye owethulela isizwe imbiko ephathelane lokuvalwa kwelizwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla othi kukhona ukutshaya amanzi la.
Nxa abantu besebenza ndawonye ezikhundleni ezinjengalezi zokukhokhela ilizwe, okukhangelelweyo ngubani lobani ukuthi bakhulume lutho lunye, bahlabele ngoma yinye, bagide nyawo lunye. Xa kuza kuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobucangu obuthize ekwenzeni izinto. Abatshelani okuyikho nami nginje ngomunye wamuzwayo umongameli esithi laba bokuzithokozisa sebengaqalisa imicimbi yabo kodwa bayingedlulisa abantu abangamathumi amahlanu. Dukuduku na umsekeli wakhe usesithi hayi uhlu wakuqamba ke ngebizwa musical shows aband. Lokho ke kwenza thina abanye esikhangeleyo sizibonele ukuthi lapha hayi akula kuzwanana, akula kukhulumisana okuqondileyo. Omunye uzama mhlawumbe ngelihlo mina elami elithi omunye ufunde abe yiliqhude likhulu kulo muntu. omunye angithi umongameli nga esekhulumile undoda lomunye bekungamelanga aqambe yona ama-musical shows lawo bekungangcono abalise konke achiye lokhuyana ahloniphe ilizwi lalo ongaphezu kwakhe kodwa nxa esevele lwana la mathe engakapheli emntonyeni engakomi usesithi khona lokhu okungenziwa kulobu cango obumangalisayo akuzwanana la kukhona sibilo okukhulu ngoba nanku imfumba le endaweni efihlwe isiphumele egcekeni
sike sabona phambilini esinye isiphathamandla sebandla lezanu PF kupolitbiro esaxotshwayo kuthiwa ngoba sasesithi sisekela umsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga kodwa udaba lakhona alusakhanyanga ukuthi lwaphela njani
kutsho ukuthi singathi vele amadoda lawona sibili ngesintu athukuzelene induwe emqubeni omunye lomunye ngabona wenza imfumba yakhe insolo yakhe athi angathola ithuba laye azame ukuthi abonakale ukuthi umakhonya ngubani iqiniso ukuthi ungayicubungula kuhle indaba le ngeyinye yezinto wabona olokhu kuqhutshekwa usiya phambili kugwenxwana lanxa bangaze bakhuluma emphakathini bahambe bonke bathi hhayi akukho kucabana kukho kwehlukana kukho kudabukana kodwa phela umlomo wachapha umfula ugcwele
kodwa umnumzana Chiwenga nxa umkhangele ubona ungani ngumuntu ongadinga isikhundla engaphumelela njani ekhanyangela sekelo kuzana uPF ikakhulu ngasikhangela ingatsha zayo
angiboni mina umsekeli kamongameli kuyazihluba kakhulu ngosekelo mbele kwaloko esivame ukuthi sithi ngama structures singalibali ukuthi indoda le ilibutho elisotsha kutsho ukuthi lakhona ngale njengoba nje bangena ngayo uNovember 2017 bengena ngesibhamu kwabonakala izimota zempi lezibhamu lezigwagwagwa kugcwele indawo yonke engxenye ukuthembile khona lokhu ukuthi angakwenza lakuyena lo njengoba bakwenza kulwana owahambayo
umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo izwe lingene kulanga lesibili namuhla ngemva kokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela igciwane le-coronavirus amapholisa ixwayisa abantu ukuthi labo abazafunyanwa besephula iziqondiso lezi bazabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngobani athi njalo abathengisa utshwala ama-bottle store kumele basebenze phakathi kwesikhathi abasibekelweyo kusukela ngo-10 o'clock ekuseni besiyatshayisa ngo-4 ntambama amapolisa athi abazatholakala bevulile kumbe indlamanzi ezizatholakala zinathela ezimoteni zizabotshwa kunsuku ezedluleyo amalunga ebandla lezanu PF abesenza imibuthano elabantu abaningi ukwedlula inani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 kodwa kungazabotshwa muntu amapolisa athi azabopha kungela bandlululo uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabazisebenzayo ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiwene
okumqoka ukuthi thina sizaqhubeka siyaphambili sihlomisa abantu ukuthi bazivikele emkhuhlaneni emalangeni ambala edlulile sike sabhodaboda khonapho kobulawayo silabaphathi bedolobha lakobulawayo sikhangela ukuthi abantu emkambo bayalandela na izinqumo zokuthi bazivikele emkhuhlaneni sinanzelela ukuthi abantu abaningi bebelandela sibili bayageza izandla ngemithi nalesi ngama sanitizer bayagqoka amamaski bayatshela nezikhala lapho abasebenzela khona okutshengisela ukuthi ke abantu bazimisele ukuthi beqhubeke bevikela umkhuhlanelo siyazi ukuthi ke izinqumo sezikhona thena sikuthoya ukuthi sikhothaza abantu ukuthi bephambili bebezivikela bephambili befundisana bephambili bekhangela ukuthi kabaminyani lapho basebenzela khona yikho umqoka oqathe kakhulu yebo siyazibona izinqumo ezibekiweyo kodwa nje vele besingahlalanga besilabantu vele kade bebhodaboda esithi ngabam market bailiffs ngesilungu yathi bebhodaboda befundisa abantu emkambo ngokuthi bangazivikela njani ukuze behlise umenti yabo umkhuhlane lowo endawana abasebenzela kuzo.
Kukhona yini elingakukhuthaza mhlawumbe amalunga enhlanganiso yenu kanye lozulu nje jikelele?
Esikukhuthaza abantu kakhulu ukuthi baqhubekele phambili belandela izinqumo zenezo ezizabekwa yiWorld Health Organization ukuthi benqabele umkhuhlane. Yikho esikukhuthazayo ukuthi bageze izandla xa bengena lapho abayasebenzela khona, begeze amakhasimende abo nxa ezothenga, bekhangele ama-temperature abengena emkambo lawathengisela khona, ngokunjalo bavulane izikhala abasebenzela khona esithi physical or social distancing. Silabantu njengoba nijilo vele ababhodayo bazaqhubeka bebhoda befundisa abantu, bekhuthaza abantu. Siyahlela futhi le nhlelo ezinye emsakazweni, sixoxa labantu sibakhuthaza phose malanga wonke ukuthi balandele izinqumo lezi ukuze siphephe. Kodwa nje kusidala kathesi ukuthi uhulumende ukhiphe umbiko lo ngaphansi kogatsha lwezempila kahle. Kodwa ke umongameli yena betheke abantu beqala ukuthi basebenze kakhulu abasebenza laba abenza zemidlalo abathi amakatali.
Umnumzana Michael Mdlalandiweni ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Kwabanjwa igciwane leCoronavirus abantu abedlula ikhulu 118. Ababhubhileyo ababili ngabeManicaland, loyedwa owemashonaland Central. Iningi labatholakale bele gciwane ngabesigaba semashonaland Central abangamachumi phose amane 38, kulandela abeHarare abalichumi lasithoba minwembili 18.
Yebo yebo yebo, mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Newshawk libika ukuba indodana kamuyi owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Sydney Malunga, umnumzana Siphosane Malunga, uthi uzaphikisa isinqumo sokumthathela ipulazi okwenziwe nguhulumende. UMalunga uthi wazithengela iplazi leli labanye bakhe ababili, kodwa izolo watshelwa ukuthi iplazi lakhe selithethwe nguhulumende. Iphephandaba lobulembo be-internet eleZim Live libika ukuba umongameli wakwele Zambia umnumzana Kenneth Kaunda osele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97 ugijinyiselwe esibhedlela izolo esegula kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibona abantu babitilijani ngezindawo. Abantu basabeka ithemba kuZANU-PF. IZANU-PF ezehlulekela noba yini ehluleka into yonke iZANU-PF. IZANU-PF siyehlule ukwehluleka. Yikho ubona manje isikolo ziyadura, isikolo kasiqondakali ukuthi zibhadalwa njani, kuza hayi IZANU-PF bantu batsho ukuthi iyehlulekile. Abantu into yonke sebezenzela manje ilizwe kalisela government, kodwa into ezwisa ubuhlungu bakuthi imali befaka endlini zabo. Indawo yonke abantu sebezinzile manje. Ilizwe la alisela government le. Alila government. Angeke uthi kubona umnangabo lo government. Abantu hayi iZANU-PF ngeqiniso iyehlulekile. Iyehlulekile iZANU-PF. And akula nto ezafa yayenza. Akuso bantu abangavusa ilizwe le. Kanti ubusela bazokuthiya lobani. Ukutshontsha bazokuthiya lobani. Ukubulala abantu bazokuthiya lobani. Kube nga izenzo zeZANU-PF lezi ezimbi. Kube nga kuvusa ilizwe. Ilizwe kube selavuka le. IZANU-PF bakhohlakele kumanje buka amapolisa ilizwe livaliwe kodwa bachona bebutha abantu besiyafaka abantu ejeli beqeda bebhadalisa abantu amafayini. Ikuthini kona lokhu? Why vele bethola bebutha abantu beqeda bebabhadalisa ifayini? Abantu bayenzeni? Abantu abangena kucala, abantu abangonanga lutho kuthiwa hey uyephula iy'qondiso ze-lockdown. Ilizwe langekho lilungile liya. Ilizwe iZANU-PF ngendlela esilibusa ngakhona, hhayi ilizwe le liyaphela leli.
Salibona 7 ninjani, siyabonga ukusincedisa ukusakaza Hayi, siyayizwa MDCT, siyayizwa into eyone lezano bantu, into eyone lezano. Siyabonga ukuzwa iMDCT usuphumele egcekeni kusese aid. Yebo, into eyone. Please, cela abantu bevoyele iMDC Alliance, le MDC lelokho lemphakazi. Yiwo amaqembu fanele avotelwe. Siyabonga ngozwile umlayelo kaNdoda lwade khuluma izolo ethi iparty engasiza iMDC Alliance ibambene le mthakazi maparty angasikhiphela izandla sikhathele ngezandla sikhathele ngezandla lawo malaba lapho abangafuna ukwehlela ezihlalweni siyabonga ukuhlala nsempumalanga uPetros ukuzalwa nselupala
salibonani basakazi labalaleli hayi mina bengithi lami mphawule amabili amathathu ngukhethwe bebe ngikhuluma ngisehaborone Botswana bengithi nje uhulumeni weZimbabwe omnangakwa labantu bonke hayi ncedisana labo ngombhuqazwe into okumele beyazi ukuthi umuntu kalobi ngabo 1983 ngabo 1984 ngezikhathi ngeminyaka bebulala abantu kwakungela journalist elalivunyelwe ukuhamba kwakule curfew kwakungela media nje kumbe anyone owayevunyelwe ukuthi engathatha amafoto enzeni ngesikhathi bebulala abantu kodwa lathi thina sasingakazalwa siyabona amavideo siyabona izinto ababezenza abantu into okumele beyazi beyinanzelele umuntu kalobi so ukuthatha ilitshe ukutshontsha ilitshe leliyana ayisikho okungabolisa icala ayisikho futhi okungachitha ubufakazi likhona ilitshe loba lingekho imbali bavela abantu abethu bazobayazi abasoze bekwanisa ukuchitha yonke into ngoba kulo Jehova ongaphezu kwakho konke bengaze bezame you can kill the people but you can't silence them lokho vele loba bengaze bekuzame njani kutshengisela nje ukuthi bavele abazimiselanga ukuphila labantu kutshengisela nje ukuthi abazisoli kutshengisela ukuswela inhloni labantu bengabanye abantu nga uhulumeni weZimbabwe yisisikhathi asithathayo leli thuba ukuthi ehlanganise abantu kulungise ilizwe impilo iqhubeke siye phambili kodwa baqhubeka bebhidliza betshontsha bebulala kodwa hayi umdali ngowabantu bonke elabi thuba lizafika
ngiyalibingelela nalo nke kuZulu weZimbabwe igama lami nguhlalani Mlotshwa yikho ke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubona sibe sesikhanyela ngendlela ilizwe lakithi elisengakhona yikho ke ngikhuthaza uZulu ukubona sibe sesivotela iparty esiyifunayo ukuze sibe sesithuthukisa ilizwe lakithi leZimbabwe khathesi abantu bayadubeka emazweni abantu bayafa emazweni atshiyeneyo ngesigaba sokuthi uma kungazakala ukubana ungumZimbabwe awuphathwa ngendlela ngesizathu sokubana kuya ilizwe lakithi liphansi yikho ke kubangelwa yikuthi thina abantu sisuka sibe sesisiba lokurobheka ngezikhathi zamavoti yikho ke bengicela ukubana lweZimbabwe libe selivotela iparty elifunayo ukuze lithuthukise isizwe sakithi igama lami nguhlalani Mlotshwa ngisebenza eButswana eFrancistown ngiyabonga ngithi ke ukukhulumisa labo sisi usithandekile ngithi uNkulunkulu abe nani aligcine emkhuhlaneni wecorona ngiyabonga
zihlobo zihlobo impilo injani magumba manomhlaba siza liyaphila ngapha ngikwazi umsakazo liyawulalela edaluka lapho thine thandaza ntshuma usivalo bangani 1 and 2 daluka khonapha Kenmo kansli wami khona siyabonga ukusithanda okungaka kungathi ngalihlala lilalela nami ngiyalithanda lonke moyeni ngwenya edaluka
Basakazi linjani mina ngisizalwane saseZimbabwe ngithanda ukuzwa indaba zeStudio 7 every day ukuthi lingangithumela ngeSouth Africa ubana sizwe indaba zeZimbabwe ukuthi zisakwaza kanjani kuminjani elizweni lethu njengoba isimo somnotho senzima kangaka
sanibonani sanibonani kuStudio 7 siyabonga Ntungamiri no Kips Dube standing emhlanga siyabonga kakhulu Ampani njengidaya ke ngibingelele ikhehla lami elingizalayo uThobela uMbizi Gqibelo Wilson. Ngibingelele nesalukazi esingizalayo uMandebele nabafowethu bonke from kuLivion ubaba kaKhero kuze kuyogcina kuKlopas nabafowethu bonke from kuMos kuze kuyogcina kuMadawu. Hayi, ngikubafowethu asiphileni. Angike ngiqambe lonke ngamagama njengoba ngiqala ezinhlokweni ngisiyagcina ekugcineni.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. La ke ngamazwi angelani le Studio 7 kwezemelika. Umongameli Joe Biden owake wathi umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ngumbulali usethule imbiko etshengisa ukuthi engaba eseguqule ingqondo. UBiden ubuzwe eseSwitzerland emhlanganweni we-G7 lapho azadibana khona lo Putin wagagasa. Kodwa ezinye ingcwethi zithi uBiden engaba esefuna ukuncenga ubungane lo Putin njengendlela yokuthuthukisa isimo selemelika ebese singancele kulandela umbuso kamnumzana Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani ubudlelwano belemelika lamanye amazwe phansi kombuso kamongameli Joe Biden.
Umongameli Joe Biden washo vele even ngesikhathi ekhankasa ekhampenela ukuba ngupresident ukubana yena inhloso yakhe kuzoba ukuthi abisele iAmerica ekubeni ibe lilizwe elihloniphekayo kwamanye amazwe njalo eli-engage-ayo amanye amazwe libisele i-leadership status yalo ebeyiyona i-America eyaziwayo from kudala ukubana iyona ibi-leader entweni eziningi kwamanye amazwe ngamanye amazwe wona alandele. So uBiden I think uyaqhubeka nesithembiso sakhe sokubana uzobisela ilizwe le-America ekubeni libe yi-leader kwamazwe wonke. Now obviously upresident former president we Israel siyazi kubana yena akajabulanga ngokuwina kwaBiden ngoba yena ubezisiswana lo Trump kakhulu njalo futhi bebepusha ama-policies afanayo awukucindezela. So akumangalisi ukubana chothoza uBiden ekuphumeni kwakhe njengoba esedliwe okutshengisayo ukuthi izinto sezitshintsha emazweni wonke i-democracy isiqala ukuphenduka ngoba into eyenzakale e-Israel inkulu kakhulu ekuthini ibandla eselithatha over khona manje i-coalition e-include even iqembu lama-Arab iparty esingathi iparty eyama-Arab layo isiyi-part of umbuso okhona manje Israel okujabulisa kakhulu kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi sokulokusebenzisana kuzoba lokusebenzisana okuhle phakathi kwabo laba bantu okungancindezeli abantu besi-Arab labavela e-Palestine.
Siyabona ukubana umongameli Biden usevisele ilizwe leMelika kuzivumelwano ezinye zasezicitshiwe ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump. Kungakutshengisani lokho?
Izivumelwano ezazikhona ezazishiwe ngumongameli uBarack Obama sabona uTrump ezibhidlisa lezo zivumelwano ezifana lesivumelwano se-climate change, i-Paris climate law change agreement kubesekusiba le esivumelwano futhi le Iran esokuthi esekuzama ukuthi sistophe i-Iran ukubana iqhubeke ilokhe isiya phambili ngama-nuclear weapons. So sabona uTrump ezibhidlisa zonke lezo zivumelwano okwakubeka kusenza kucreate ingozi enkulu kakhulu umhlaba wonke jikelele ngoba ukuyekela amazwe afana labo-Iran eqhubekela phambili ngama-nuclear kusho ukuthi azobe threaten amanye amazwe khona ngale Middle East njalo futhi le climate change sabona ukuthi into ebalulekileyo kakhulu ngoba siyazi ukuthi climate change iya affect global warming. Siyabona kumoshakala into eziningi sokusiwa lama wildfires lama hurricane angapheliyo konke lokhu ama scientists asitshela ukuthi kukhozwa yiyo i climate change.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le Studio 7 ecingweni sesigabeni seVirginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Namuhla kuhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa lo nobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tsepiso Mpofu ekhuluma kabanzi ngengxaki abazitholayo kugatsha lwezokhetho olwezek nxa abantu befuna ukubhalisela ukuvota ivoter registration.
Sibhizi phansi ebantwini kuground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bayiregista, sibe le data yokuthi abantu bonke abangaregistanga kobulawe bangaki, ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abeze ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu, bethwale imitshina yabo abantu beyanelise ukuthi beyiregista. Bona bakhala ngokuthi abalafiwe, bakhala ngokuthi imitshina yabo ifile. Njengakhathesi bathi imitshina ifile. Imitshina yezekhi ingafa njani? Khona kulomsebenzi wokuthi beregistise abantu, kulilungelo labantu lokuthi beregiste. Njengebandla sikukhangele konke lokhu ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu beregiste.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba?
Udaba lezekhi libuhlungu kakhulu, ukuhlukumeza abantu. Abawazi umsebenzi abawenzayo. Why ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo? Umuntu wonke ulelungelo lokuthi aregister as a voter. But bona bahlukumeza abantu ngokuya faka amahofisi khatshana labantu. Njalo nxa abantu begada besuka ephumula, ugade siye town, esuka etown ebesegada futhi sesiya efamona. Imalini azayisebenzisa kulokuthi athenge labantu abakhe isinkwa ngelinye idola. Umsebenzi wezekhi kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha abahlala khona, ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudileya kwezekhi abakwenzayo ukuthi abantu bengarejisti bebebaningi, ukufaka amahofisi khatshana, njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyarejistwa ngobulawayo. Khathesi ubulawayo abantu abarejistileyo there are more than 200, kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abarejistileyo bangu 30 kuphela. Kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezekhi akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu. Kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abarejistayo ezekhi ababambeki. Bathi bona imitshina yabo ifile, bathi bona basebenzisa imitshina yematinot. Kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyarejista emahofisini awezekhi awakobulawayo, bacina besiyarejista emahofisini awematinot.
Bona abantu abalilandelayo abalandela ibandla libatshelani ngodaba lolu, njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota, njalo basukuma ngobuningi na?
Abantu bakobulawayo njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulamahofisi khona awezekhi. Umuntu usuka ephumula agade kumbe luveve agada etown ebesegedeke sesiya efamona. Khona thina nxa sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lwe-transport, sizabathwala sibahambise khona ngayo. Njalo i-transport esiyidingayo, sidinga i-transport yokuthi ikwane abantu abaningi, ithwale abantu abaningi. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi uzupho nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni, amanye amakhombi lawa kasavunyelwa emgwaqweni. Ukuze uyekhulumisana lo zupho ukuthi athwale abantu, thina siyibandla le-MDC Alliance, uzupho kasoze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayiregister. So sisazama ukuthi sibe lelinye icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi beregister ezindaweni zabo lapha abahlala khona. Izekhi kwanise ukuthi thwale imitshina ihambise lapho kuhlala khona abantu. Yikho sibatshela khona ukuthi behlale belindile. Sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezekhi bavumile yini ukuthi bebuye lemitshina yabo bezoregistisa abantu, o sibathwale sihambe labo bayiregister. Ngoba udubo lukhona kakhulu, lukhona ku-transport, lukhona emtshineni wezekhi, likhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angaphi. So thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokhu ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyaregister. Ukuba slow kwezekhi kule njongo, ukuyala kwezekhi ukuhamba ebantwini kule njongo, ukukhuluma inamba engayisiyo yabantu abarejistileyo kule njongo. Ngiyabonga.
unkosazana Tsepiso Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDC Alliance kobulawayo. Besixoxa la ikuhlandla lesibili lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje isikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukuphikisana kwemibiko kamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ekuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 kudala imibuzo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.